Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 6 Ncwabakazi 2020 ngu Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngiyacela litshintshe ukwenza kwenu. Lingahambi endaweni okugcwele khona abantu okufuqana khona abantu bephefumulelana. Umkhuhlane awubonakali ngaphandle umuntu azegula sesifo. Bebehamba ethelela abanye abantu ezule ethelela abantu.
Ubulawayo selabantu abedlula inkulungwane eyodwa 1073. Asebefunyanwe bele COVID-19. Kuthi elizweni jikelele, sebezinkulungwane ezedlula ezine, 4,339. Yintathele izindaba uHopo Yolchingono. Walelwe isicelo sakhe semvumo yokuhlawulela isibambiso esebail ngumahluli wedalela phezulu ele High Court lamhlanje.
Nxa bethi bafuna ukuthi bona iSouth Africa ingenele ngemva kokunxuswa, bafuna ukunxuswa ligazi elingakanani elichitheka emgwaqweni yakwele Zimbabwe kumbe abantu abangakanani asebebotshelwe into abangazaziyo.
Uhulumende wele South Africa useze waphawula ngokwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe, kodwa inkulumo yakhe isilethe intukuthelo edlula ngesikhathi ezithulele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Sebezi nkulungwane ezedlula ezine, 4,339, esebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe. Kwasinda abedlula inkulungwane eyodwa, 1,264. Yabulala abangamashumi ayisishiyagalane, 84. Asebehlolwe ukubana bale COVID-19 loba hatshi. Lokhu laqhamuka eZimbabwe ngombimbitho lonyaka. Sebezi nkulungwane ezedlula ezilikhulu, 142,219. Emazweni awezwekazi leAfrika asebebanjwe belegciwane leli sebephose bafike isigidi 992,710. Labulala inkulungwane ezedlula ezingamashumi amabili lanye, 21,617, kubika abenhlanganiso ye-African Union. Uthi abekolishini le-John Hopkins University babika ukubana emhlabeni jikelele sebeyizigidi phose ezilishumi lasishiyagalolunye, 18,847,261 abafunyanwe bele COVID-19. Yabulala inkulungwane ezingamakhulu phose ayisikhombisa, 708,469. Ubulawayo yena uselabantu abedlula inkulungwane eyodwa, 1,073, asebefunyanwe bele COVID-19. Abedlula amakhulu amahlanu, 514, balokhe begula lumkhuhlane. Kodwa sokusinde abedlula kancane amakhulu amahlanu, 536. Abangamashumi amabili lantathu, 23, yibo asebelahlekelwe ngumphefumulo ngenxa yaleli gciwane kuleli dolobho. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Ukuqansa kwenani lasebetholakala bele COVID-19 edolobheni lakoBulawayo kwenzakala ngesikhathi uhulumende eqinisa iziqondiso eze-lockdown ngokwalela abantu ukuhamba-hamba phakathi wehola lesithupha ntambama kusiya ngehola lesithupha ekuseni, i-curfew ka-6 p.m. kusiya ku-6 a.m. Amavinkili lamanye amabhizimusi asevalwa ngehola lesithathu ngemva kwemini enkulu ezweni jikelele emizameni yokwehlisa inani labangabanjwa i-COVID-19. Emathebheleleni South kulabantu abaphose befike amakhulu amahlanu, 474, abalegcikwane le-COVID. Abangamashumi ayisikhombisa lasithupha sebasila, kuthi ababili babhubha. Emathebheleleni North kulabantu abangamashumi ayisikhombisa lantathu abale-COVID-19. Sekusile abangamashumi amathathu lantathu, kuthi ababili babhubha. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba abantu ababili abathathu ababhubhe izolo ngabakoBulawayo. Owesilisa obeleminyaka engamashumi ayisithupha lasithupha lowesifazana oleminyaka engamashumi ayisithupha. Umqondisi wezempilakahle esibhedlela seMpilo Central Hospital, uProfessor Solwayo Ngwenya, uchaza ukuba inani labantu ababanjwa yiCOVID-19 liyaliqansa, ngakho ke abantu abafunde ukuzivikela kulo umkhuhlane.
Sabezulu siyalibingelela ukuxwayisa njalo namhla ngomkhuhlane we-coronavirus esihlala sixwayisa ngawo. Siyacela litshintshe ukwenza kwenu, lingahambi endaweni okugcwele khona abantu, okufuqana khona abantu bephefumulelana. Umkhuhlane awubonakali ngaphandle umuntu azegula sesifa, uyabe ehamba ethelela abanye abantu, ezule ezule ethelela abantu. Abantu sebeqalisile ukufa, abantu bapha masinya. Ligqoke njalo amamaski evala umlomo lamakhala, ligeze izandla lapho elibambe khona laphala lapha. Siyalixwayisa kakhulu Mahlabezulu.
Kusenjalo, ngenxa yokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 ezweni lemhlabeni jikelele, ibandla lezaphu selidlulisele phambili umhlangano wabo we-Congress obekumele bawenze kuyonale inyanga, bethi benqabela ukumemetheka komkhuhlane lo osuqede abantu ezweni. Umgcini sihlalo wezaphu eMathebeleland North, umnumzana Matthew Sibanda, uchaza kabanzi ngokudlulisela phambili umhlangano.
Congress ezaphu kade kufanele bekhona ngo-August, ayise kuba khona ngeresolution ebekhona emhlanganeni okuvunyanelelewe NPC. So kutholakala ukuthi abantu bonke bavumelane ukuthi angeke isaba khona iCongress ngezizathu zomkhuhlane osukhathazile umhlaba wonke COVID-19.
Umnumzana Themba Mlala, umgcini sihlalo wezaphu eMathebeleland North, uthi ngempela bavumelana ukudlulisela umhlangano phambili okuzabangela lokuba imihlangano yezigaba layo izadluliselwa phambili.
Kwavunyelwana ukuthi iCongress yedluliselwe phambili, okuyikuthi ukuthi lama provincial conferences lawo adluliselwa phambili. Ngenxa yokuthi ma kulungiselelwa iCongress, vele kufuze ukuthi ama-provincial conferences aqale enzakale pho ngalo umdibindawonye umbhuqazwe we-COVID. Kwenze kwa yonke i-system, wonke umbuthano obufuze ube khona awusazange ube khona.
Ibandla lezaphu belikhangelele ukubamba umhlangano wokukhetha inkokheli kanye lozathatha isikhundla sikamongameli esichiwe singasela muntu ngemva kokubhubha kukamnumzana Dumiso Dabengwa ngomnyaka odluleyo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Odokotela bathi abantu abalomkhuhlane we-COVID-19 kumele baziphathe kahle sonke isikhathi ezindlini zabo njalo lemphakathini. Bathi kuqakathekile ukuthi bagqoke ama-mask njalo bahlale behlanzekile ukuze bengamemethekisi igciwane leli. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxele lodokotela Rudo Rwashe Gumbo othi ziningi indlela zokuzivikela njalo lokuvikela uzulu ukuthi engaguli umkhuhlane lo osubulele abantu abaningi eZimbabwe.
Inani labantu abangalisiza lezibhedlela ezikhona azenelisi ukuthi zigcine wonke umuntu. Kuqakathekile ke ukuthi uzulu azifikelele ukuthi angabambi lo mkhuhlane.
Yebo.
Abasebenza lo mkhuhlane bengabi lolunya ukuthi umuntu ethe manje lo mkhuhlane esetsheli ukuthi eyenze le abayibiza ukuthi i-self-isolation uma engaguli kakhulu kumbe engatshengiseli imbangela zalo mkhuhlane. Siyacela zulu zihlalele endlini yakho, uzabe uthola usizo kwelezempilakahle, hathi ukubhoda uhambe ugcwalisa lo mkhuhlane. Akulunganga khonokho.
Kumele benzeni nxa bengena emabhasini kumbe nxa besiyadinga amanzi lezinto ezinjalo?
Akusathenjwa even umakhelwane kumbe umzalwane, gqoka imaski, yenza i-social distancing, ima imitha ushiyene lomunye wakho. Kulaba abagadayo ama-public transport, amabhasi, kuqakathekile ukuthi ugqoke imaski yakho, usanitize. Nxa ususehla kule bhasi kumbe usufika emzini wakho, ube le ndlela yokuthi uyazihlamba phandle. Kumbe uqalise ukuba lesicathulo esizasebenzisa phandle, kube lesicathulo esizasebenzisa endlini. Uthi ufika endlini khonapho ugeze izandla okwemzuzwana engamashumi amabili namanzi agijimayo. Njalo kulaba benelisa ukuthi begqoke ama-visor, bengagqoka ama-visor. Kodwa okuqakathekileyo yikuhlanzeka nokukwanisa ukuhlala endlini yakho.
Umuntu uyahlala njalo endlini elambile, yikho ngazani kuyahlupha. So kumele abantu benzeni nxa besiyathenga khonokho abakudingayo kumbe besiyathengisa?
Kuqakathekile ukuthi njengoba ngithile ukuthi uyagqoka imaski, uma usenelisa ugqoke le-visor. unjalo kulokhu geza izandla ungafika esitolo kumbe emaglosa wohlungene uqophe ukudobha izinto ezimbalwa ukwathi landana esitolo athi ukungena ubhodabhoda ubamba bamba konke yani uyangena esitolo nxa ulanda uchago usiqonda udobha uchago lwakho uhambe uyetshayisa njalo nxa usethilini laphana utshayisa anti kuyabe kulama-sanitizer nxa kade usebenzisa ikhadi ukuthi uswayiphe kuqakathekile ukuthi uqeda ukuswayipha khonapha usanitize ikhadi usanitize izandla zakho.
Udokotela Rudolph Washekumbo yingcwethi kwezempilakahle ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7. Intotheli izindaba uHope Chingono walelo isicelo sakhe semvumo yokuhlawulela isibambiso sebail ngumahluli wedalela phezulu ele High Court lamhlanje esefikisa amabili amaviki lokhu evalelwe. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kumangalisa abaningi abalwela amalungelo oluntu ngoba uChingono esehlale isikhathi eside elokhu evalelwe. Isicelo lesi siza ngemva kokuba idale likamantshi eleHarare limncitshe imvumo yokuhlawula isibambiso ukuze athoniswe evela emzini wakhe. Icala lethethwayo lokufuna ukugenqula uhulumende ngokukhuthaza uZulu ukuba angene ezitaladeni ekutshengiseleni okwakuhlele ukwenziwa mhlaka 31 Ntulikazi. Igqwetha lakhe unkosikazi Beatrice Mthethwa uchasisele intatheli izindaba ngokuncitha kukaChingono imvumo yokuhlawulela isibambiso sebail.
I think you all heard the judge denying Hopewell bail again.
Ngithemba limzwile umahluli encitsha uHopewell ibail. Sisanda kuyiphiwa ijudgment. Sizayibala sithole ukuba injongo yini. Asingeke sitsho kulesi sibanga ukuba siza kwenzani sisuka lapha.
Uqhubeke sithi kuyamangalisa ukuba ibail lilungelo lomuntu wonke elikusisekelo sombuso welizwe njalo abakwazi ukuba uChingono uyincitshelwani.
We are extremely disappointed and we are stunned that actually was denied bail.
Sidane kakhulu njalo simangele kakhulu ukuba uncitshwe ibail yona elilungelo lomuntu njengalokhu okusisekelo sombuso. Wonke umuntu uyakubona ukuba labo abenza inkohlakalo bakhululekile kuthi labo abazama ukuyilwisa bayabotshwa.
Umthetho wazisentathela izindaba ukuba basabala ijudgment ethulwe nguchitapi esithi ngemva kwalokho bazakwazisa uZulu ukuba kuzathathwa nyathela bani ngodaba lukaChingono. Umkhokheli webandla le-Transform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume obotshwe isikhathi sinye njalo ngecala linye loHopewell utshelwe ukuba isicelo sakhe sebail sizathethwa yileli dale kusasa emini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumlondolozi Ndlovu.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebelenjini bokuxhumana obeFacebook ngu-VOA Ndebele laku-Twitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Uhulumende weSouth Africa useze waphawula ngokwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe, kodwa inkulumo yakhe isilethe intukuthelo edlula ngesikhathi esazithulele. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kweleSouth Africa.
Umnumzana Lunga Nqengelele oyisikhulumeli sikampathi Ntambo obona ubudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe unkosikazi naLady Panda utshela bezindaba ukuthi uhulumende weSouth Africa ukhathazekile ngemibiko yokuhlukunyezwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe.
Umphathi Ntambo Panda usekhulumiseni lomunye wakhe eZimbabwe. Sizangenela nxa kungaba lesidingo.
Minister of South Africa's willingness to assist.
Kodwa ke inkulumo kahulumeni weSouth Africa ethi uzongenela kuphela nxa sekudingeka isivuse intukuthelo enkulu kuzizalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Isikhulume sebandla le The Patriotic Front umnumzana Mxolisi Ncube uthi kwethusa ukuzwa ukuthi ukubulawa, ukuthunjwa, ukutshaywa lokubotshwa mahlana kwabantu kasozizathu ezeneleyo ezingenza iSouth Africa ingenele odabeni lweZimbabwe.
Nxa bethi bafuna ukuthi bona iSouth Africa ingenele ngemva kokunxuswa, bafuna ukunxuswa ligazi elingakanani elichitheka emgwaqweni yakwele Zimbabwe, kumbe abantu abangakanani asebebotshelwe into abangazaziyo, ama-journalist amangaki asebotshwe ahlukunyezwa, kumbe izihlobo ezingakanani zabantu abalwela amalungelo abo ukuthi zize zigcine sezibotshiwe, zatshaywa, zabulawa, zatshiswa. Kungakho kuyasimangaza kakhulu lokho, yikho sesikhala nje langaphandle kwase-Afrika ngoba sokwehlule kwase-Afrika.
Isizalwane seZimbabwe unkosazana Prudence Moyo uthi kuyamangalisa ukuthi uhulumende weSouth Africa ufuna bakholwe ukuthi akayiboni imifanekiso lezindaba zokuhlukunyezwa kwabantu okugcwele phamu enhlelweni zokuxhumana ebulenjini be-intanethi.
Uhulumende weSouth Africa sokuyisikhathi ukuthi angenele lolu daba lwaseZimbabwe. Isikhathi sakhona vele nje sesadlula, udala kumele bekungenele disane labantu beZimbabwe usizi abaphakathi kulo. Kunzima kuseZimbabwe abantu bayabulawa, kunzima kuseZimbabwe uhulumeni akanakekeli umuntu, kubona okwabuye ukuthatha behoquluza izimali befake ezambeni zabo.
Unobhala jikelelwe bandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi sebephakathi ngokubhala incwadi bechazela umongameli Cyril Ramaphosa ngokwenzakala eZimbabwe.
Thina njengeZimbabwe Communist Party sibhala ugwalo esifisa ukudlulisela kumongameli weSouth Africa uCyril Ramaphosa lebandla lakhe African National Congress. Esikunanzelelayo yikuthi mhlawumbe bengabe thola inkulumo eziphikisanayo bengabi lolwazi ukuthi kuyini kahle kahle okwenzakalayo.
Isifundiswa seZimbabwe umnumzana Bongani Nyati uxwayisa izalwane zeZimbabwe ukuthi zingafaki ithemba lazo lonke kwele South Africa.
Esingakukhangelela kuhulumende waseSouth Africa ukuthi uzathi akuhlaliswane phansi kukhulunyiswane phakathi kwabantu baseZimbabwe kulungiswe lokho konakeleyo. Akuzukusiza ngalutho ngoba uhulumende wezani PF kazimiselanga ukukhulumisana labantu baseZimbabwe. Kusho ukuthi abantu baseZimbabwe ke bakhangelele ukuthi bazilwele amalungelo abo kuze kufike lapho kufika khona ekugcineni.
Ingcitshi kwezobudlelwana bamazwe umnumzana Siphamandla Zondi uthi ngokomthetho wezokudlelana kwamazwe akukho lula ukugxamukela endabeni zomdeni welinyelizwe. Kodwa ke uthi kuzafuzele South Africa akankasele ukungenela kwesada kule African Union ngoba uma kungenjalo bazayifunda ivaliwe.
There would be an open revolution, there will be a dissent.
Bengehluleka ukungenela kusese khathesi kungenzeka bazithole sebebhekane lokulamula impi yezikhali amabandla aphikisayo lawo esephethe ezawo.
Where they might escalate things to levels we've never seen before.
Kusenjalo nobhala jikelelwe bandla le-African National Congress umnumzana Ace Magashule utshele bezindaba ukuthi bazahlala phansi bekhuluma ngodaba lweZimbabwe ngoba bakhathazekile ngezehlakalo zocuku abazibona kubomabonakude. Uthi umkhokheli bandla lakhe umnumzana Cyril Ramaphosa laye ukhathazekile njalo uxhumana lomunye wakhe umongameli Emmerson Mnangagwa edinga indlela abangasizana layo leZimbabwe. Uthi ukutshaywa kwabantu labesifazana kubonakala emifanekisweni ephuma eZimbabwe abakusekeli ngijola kancane. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Live talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama. Siqhubekela phambili sikhangela uqonga kwenani labatholakala bele COVID-19 eZimbabwe. Kodwa likhumbule izihlobo, alenelisi ukungena ngocingo kulolu hlelo ngoba sisebenzela isisemakhaya kungenxa yaleli gciwane. Inhlanganiso yomanyano we-United Nations lamhlanje usole kakhulu uhulumende weZimbabwe usithi kumele ayekele ukuhlukuluza uZulu. Unobhala jikelele umnumzana Antonio Guterres uthi ukhathazekile ngokwenzakalayo elizweni njalo wakhuthaza uhulumende ukubana alondoloze ilungelo loluntu. Umnumzana Guterres ukhuthaze njalo abamabandla wonke ezombusazwe labenhlanganiso ezizimeleyo ukubana balungisise okuhluphayo elizweni ngokuthula. Abenhlanganiso ye-Human Rights Watch labo bethule owabo umbiko wokusola uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngokuthumba lokuhlukuluza abantu abafana losakhulayo uTawanda Mutsheiwa, yena owathunjwa ngeviki edluleyo watholakala elimele kakubi. Lalamhla lokho elaliswe esibhedlela. Inhlanganiso le isole njalo ukuhlukuluzwa kwentatheli izindaba ezifana lomhleli weZim Live uMduduzi Mathuthu, lo Hopewell Chingono labanye. Isikhulumeli sikahulumende uMnumzana Nick Mangwana yena wethule umbiko namhla ekulandula ukuthi uhulumende wephula amalungelo oluntu. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo uqhume ilunga leZANU-PF uMnumzana Mabutho Moyo lelunga leMDC Alliance uMnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Kuyinto ke embi kakhulu yena leyenziwa nguhulumende ke kaMnangagwa encediswa libutho. Yikho ke siyananzelela ukuthi amazwe amaningi asekusola khona lokho kuyasithokozisa, kodwa okudingakalayo ukuthi ke bancedise bakhulume kakhulu njalo kube yizenzo hatshi amazwi kuphela, ngoba kuyadanisa ukwenzakala ke elizweni leZimbabwe. Uhulumende kaMnangagwa uyehluleka ukuthi avuse umnotho welizwe, yikho sokumele athole i-excuse ukuthi okumenza yahluleke kuyini. Yikho esithi kulama dark forces, yikho esithi kulama terrorists, kodwa eqinisweni ama terrorists utsho ama journalist alesikhali esiyipheni kuphela le notebook yiwa ama terrorists la atshoyo. Ama terrorists utsho amalunga ebandla eliphikisayo le MDC Alliance abakhulumayo kuphela ngomlomo abangela sikhali loba esisodwa, ubusumangala ke ukuthi ubu terrorists bangkhona bona lobu bungapi. Sananzeleka ukuthi lo ndoda uyisehluleke yena ngokwakhe. Yikho incwadini yokumxotsha ixotshwa umgabe yabhalwa uSimon Khaya Moyo, watsho ukuthi undoda lo umsebenzi kawazi, akulanto eprogressive angayenza elizweni.
Emnumzana Moyo, sesibone abantu abaningi bebotshwa mahlayana behlukuluzwa, kanti lo Tawanda Mutsheiwa simbone ethunjwa kobulawayo wazotholakala etshayiwe elimele kakubi. Batshayelwana abantu?
Okukhona vele alikho ilizwe elilamapholisa lemvumo yokutshaya abantu mahlayana. Alikho ilizwe elilama security apparatus avunyela ukutshaya abantu mahlayana. Njengoba usitsho ukuthi umuntu lo wathunjwa watshaywa ngamacala amabili wona la vele elizweni leZimbabwe, akula muntu okumele athunjwe, akula muntu okumele atshaywe. Ulalo ilungelo lokuthi atsho ukuthi watshaywa ngubani njalo bemuse ngapi, abaripote bona babantu, because ukuthumba lokutshaya vele kulicala. Even umthetho weZimbabwe vele awukuvumeli khonoko. Ukuthi watshayelwani, hayi, kwaziwa inguye lalabo abamtshayayo ukuthi babemtshayelani. Lo wasombuzo mina engawuphendula ngoba ngazi ukuthi watshayelwani nxa watshayo.
Ndlovu, sizwe uMnangagwa echaza lina abamabandla aphikisayo esithile ngama-terrorists, uthi kulama dark forces azama ukugenqula umbuso wakhe njalo.
Kubuhlungu ke ukuthi ke umuntu onguye esithi ukhokhela isizwe abiza abantu ukuthi ngama-terrorist ngoba bephikisana ke lendlela abusa ngayo, kuyinto engaqondanga yona leyo. Sithi thina kumele atshintshe ukwenza, atsho ukuthi ayethusela abantu, athreatina abantu, abophe abantu.
Bakhona Moyo abathi ukubotshwa kukaNgarivumelo Chingono kuveza sobala ukungazimiseli kukahulumende ukulwisana lenkohlakalo, ngoba nanku bebeveza inkohlakalo kodwa kwasuka kwabotshwa bona.
Ochimoyo laba ababotshelwanga ukulwa lobugwelegwele, akula muntu le charge sheet ebhala ukuthi simbophele ukuthi uthe not to corruption. Alikho vele charge sheet elinjalo, kodwa ilizwe lelizwe lile security apparatus. Nxa uphula umthetho bayakwazi ukuthi kumele kwenziweni. Nxa u-inciter i-violence loma kukuliphi ilizwe uyabotshwa vele. Nxa ubuthanisa abantu ubaqoqa usithi asihambe ezitaladeni siyekhoza udlame phecele zi-violence uyabotshwa iloba ukuliphi icele lomhlaba. Ukuthi bona bethi akula agenda yokukhipha uhulumende, hayi ngamanga lawo phela lawo waziwo futhi, ngoba i-hashtag sayibona ithi ZANU-PF must go. Nxa usithi ZANU-PF must go ukhuluma ngobani? Hanti nguye uhulumende wakhona ukuthi ahambe njani. Uhulumende vele ukhitshwa ngukhetho, uhulumende kakhitshwa ngokuya ezitaladeni lisiyabutshisa lamabhizimusi abantu.
Kuyini okungenziwa Mnumzana Ndlovu ukuze uhulumende weZimbabwe ahloniphe amalungelo oluntu?
okumqoka osokumele kwenzakale ukuthi iSADC le AU kanye la United Nations zingenele zibone ukuthi abantwana beZimbabwe bayaphuma kulolu hlupho abalalo abaluphiwa ke ngumuntu ozithi ungumongameli welizwe wakhethwa yibo abantu kodwa bese bahlukumeza abase bathethisa labo bantu abase babopha abase bakidnapa abase bachaya abanyamalalise kuyadanisa kakhulu yikho ke iSADC kumele ke ilizwi layo lizwakale kakhulu iAU ilizwi layo kumele lizwakale kakhulu nxa kuyikuthi ilizwi kabalizwa abantu bezanuPF ke le military busayo kabe sokudingakala ukuthi kube le action iSADC ithumele umbutho wayo kumbe iAU ithumele umbutho wayo ubuye uzovikela abantwana beZimbabwe asebehlukuluzwa ke nguhulumende othi nguhulumende osemthethweni othi nguhulumende wabantu
moyo
amalungelo lawo phecelezi ama-human rights asebefuna ukukhuluma ngawo khathesi ayengaphi iZimbabwe ingakathathi umhlabathi wawo ayengaphi before i-land reform program yikho lapho oqala yonke indaba yikho lapho oqala yonke indaba and uhulumende weZimbabwe labantu beZimbabwe bayakwazi ukuthi konke vele lokho okwenzakalayo konke ubudlwangudlwangu lowo busponsored busponswa yimelika usponswa yimelika ifuna abantu behlamukele uhulumende weZimbabwe
uMnumzana Mabutho Moyo ngwebandla lezanuPF ubexoxa endaweni lelunga leMDC Alliance uMnumzana Edwin Ndlovu belontungamile inkomo weStudio 7. Kwezemidlalo umsekeli omkhulu weqembu lenguqu ele Highlanders uBheka Sibanda ulethe injabulo kubaqeqetshi bamaqembu abasakhulayo baleli qembu ngokubanikeza isipho sezifela emlonyeni. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Isikhulumeli seqembu leHighlanders uRonald Moyo uchaze ilunga leqembu leli elithengele abaqeqetshi bamaqembu abasakhulayo impahla etshiyeneyo uBheka Sibanda njengomuntu othanda iqembu leBhosu ngenhliziyo yakhe yonke njalo ohlezi yenakekela amaqembu abasakhulayo.
Njengeqembu leHighlanders sithanda ukubonga kakhulu okwenziwe nguSibanda. Umsebenzi wakhe lo awenzayo kawuqalisanga namuhla kubaqeqetshi vele inangwakhe ngumuntu okhanya ethokozelela esingathi thina i-development of football ngoba besimbona lapha encedisa lamathimethu ama-juniors.
Abathole impahla ezigoqela ukudla kanye lezinye impahla ezokusebenzisa endlini ezibalisela lamasepa ngabamaneja amaqembu abasakhulayo uSmart Moyo kanye loMarco Dube ndawonye lomqeqetshi uMelusi Mabaleka Sibanda. UMabaleka nguye yedwa umqeqetshi wamaqembu abasakhulayo khona kuqembu leHighlanders kulezi nsuku ngemva kokuba usiza Khoza uGift Lunga Junior kanye loDan Ngwenya bedinge umsebenzi kwamanye amaqembu. UMoyo uveze ithemba elokuba isipho sikaSibanda sisakhuthaza abaqeqetshi lapha ukuba basebenze gadalala.
Lokuthi khonokho akwenzele abaqeqeshi kuzabanika lawo idlabuzani lokubana basebenze beqinile besilethele njalo amanye amaplayers esabona esedlalela i-first team. Siyabonga kakhulu kuba kuSibanda.
USibanda ubikwa ethembise ukuba phezu kokupha abaqeqeshi ukudla lezinye impahla zokusebenzisa endlini uzaphinda njalo encedise iqembu leHighlanders ngokubhadala iholo lalaba baqeqeshi elenyanga kaNtulikazi. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 7270, laku 9885 kHz kushort wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930 6040 laku 15460 kHz ku short wave.
Isikhathi sethu asisavumi bakwethu ukuba siqhubekele phambili kodwa singekehlukani wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umbulawayo uselabantu abedlula inkulungwane eyodwa 1073 asebefunyanwe bele COVID-19 elizweni jikelele sebeyizinkulungwane ezedlula ezine 4339. Intatheli izindaba uHope Ochingono walelo isicelo sakhe semvumo yokuhlawulela isibambiso esebail ngumahluli wedalela phezulu ele High Court lamhlanje. Uhulumende wele South Africa useze waphawula ngokwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe. Kodwa inkulumo yakhe isilethe intukuthelo edlula ngesikhathi esazithulele. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.